ngakhumbula umbuso wokubambana kwezanu PF leMDC iGovernment of National Unity indlela eyaba khona ngayo kwakungemva kokungenela kweSADC. iSADC i-observer mission iReport yayo yakuqala was more condemning of ama-elections than any other report that you will ever read about ama-election eZimbabwe. And lokho kwavela kuSADC. And mina angikhangelelanga ukuthi ama-elders la eSADC nxa ezobuya azokhuluma anything ezaphumela phandle or ezaphuma endleleni yalokho sokukhulunywe yiSADC observer mission. So ekugcineni kwelanga mbona engani iSADC ilamandla njalo ile opportunity yokulungisisa izinto eZimbabwe. Kungaba kuyukuthi bazothi ama-election kawayenziwe kasha or bathi buyelanini ku-Government of National Unity. Mbona ngani iSADC or ama-SADC countries, especially abo-South Africa labo-Botswana labo-Zambia, they actually at a higher risk, humanitarian risk, than any other country outside the region yokuthi izinto nxa zingahambanga kuhle eZimbabwe. It's not only ukuthi iZimbabwe yiyo elama problem or iZimbabwe yiyo yodwa esenkingeni. Amazwe la aseduze leZimbabwe lawo bazaba senkingeni ngoba abantu bazabaleka eZimbabwe kungasela kudla, kungasela msebenzi, kungasela impilakahle zesiya ezibhedlela ezikwamanye amazwe. So kuqakathekile ukuthi iSADC ingenele eZimbabwe, not for the sake of Zimbabweans only, but for the sake of the sub-region.
Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi yena iSADC kayilasabelo eZimbabwe, imithethwandaba yeZimbabwe yiyo yodwa engatsho ukuthi kumele kwenziwe ukhetho olutsha, kanti lalolo khetho kuyabe kumele luholwe iZimbabwe Electoral Commission, hatshi o-AU labo-SADC laba abakhulunywa i-CCC.
Constitutionally yebo engabe eqinisile, kodwa ngendlela izinto esezenzakale ngayo langendlela imasi ngakhuluma ngecapacity yokuthi iZimbabwe yakwazi na ukufunda ama-election. And in any case ukuthi sizibuze ukuthi iZimbabwe Electoral Commission imali zokwenza ama-elections bayithatha ngaphi, ezinye izimali ngabazinikezwa ngamanye ama-funding bodies outside of iZimbabwe. And ekugcineni kwelanga esesiwukhangele lapha asikho ukuthi i-constitutionality yokwenza ama-elections ikuphi, but i-problem yikuthi ama-elections ayatshontshwa. iZimbabwe Electoral Commission nxa esithi bona ama-election abayenzayo bayenza ngobucoco obuphezulu, then esingakusho yikuthi kabala capacity or abakwazi ukwenza ama-elections. So ekugcineni kwelanga sokumele banjani bancediswe ukwenza ama-elections la. So iSADC can recommend ukuthi kube lama-election amatsha, but ngokukhangelela kwami mbona engani i-Government of National Unity kungaba yi-best possible way for ama-Zimbabweans to go through. Ngoba singathi kube lama-election amatsha, then sesizathi abantu bazovulawa iZANU-PF, abantu bazotshaya sebetshayela ukuthi kabavotele iZANU-PF. Or labo abavotela against iZANU-PF ukuthi nxa sokufika lama-election amatsha bazohlukunyezwa yiZANU-PF besenzela ukuthi bavotele iZANU-PF ngokhetho lolo lutsha.